Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali puka njani sulugandaba hola mugela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ezethu ithi ukungahlaliseki kwezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lwefolo elincinyane kutshengisela ukuthi izisebenzi zonke elizweni zinodubo olufanayo.
Kuyale Zimbabwe seliphela amandla and asasebenzeka kusela umuntu olifunayo. So ke amanesi la akhalala umsebenzi avela kumangalisa.
Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ithi amazwi kamphathintambo wezenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima awukuthi lanxa uhulumende evumelana labo ukuthi kulodubo kudaba lwezoholo kumele bamukele imizamo ayithathayo ukubaphathisa ayize.
Okwakuqala uMambima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo.
Okuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa kwesatshelwa ukuthi lo mkhuhlane ungasabalala ufike eZimbabwe.
Udubo luka khona ukuthi asagqoka ngendlela efanele. Umuntu uyabela imask kodwa amakhala esegcekeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yezisebenzi ezethu ithi ukungahlaliseki kwezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lweholo elincinyane kutshengisela ukuthi izisebenzi zonke elizweni jikelele zilodubo olufanayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi uhulumende kufanele axazulule udaba lwezisebenzi zogatsha lwezempilakahle esezikhalale umsebenzi ngoba iningi lezisebenzi lingathatha inyathelo elifanayo. Omongi labomongikazi bakhalele umsebenzi besithi bafuna ukungezelelwa iholo. Umgcinisihlalo wezethu ukugatsha olungentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Vindi uthi kufanele uhulumende asebenzise idola leMelika ukuqeda lolu hlupho.
Khuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi xa ukhuluma i-poverty datum line uzayinanzela ukuthi iphose itshaye 200,000 okumali ufanele ngayitholwa ngumuntu RTGS. Kodwa leyo vele sikhuluma ngemali nje semoyeni ngoba ungaze kathesi khulunyiswano uyinike leyo mali. Uyathi usiyayihola after a week or a month ifika khona iyabe isidlwa khonapho kachana. Lokho kuyatshengisa ukuthi eqinisweni imali yeZimbabwe, idola leZimbabwe seliphela amandla and alisasebenzeki akusela umuntu olifunayo. So ke amanesi la akhalala umsebenzi avela kumangalisa. Sokufanele ukuthi kubonakale ukuthi belinto azimanga kuhle and asibasoli bathwele nzima akusebenzeki. Lama patients abasebenza lawo bayathi ukuthi lawo bathwele kanzima akulalami into ekhona ezibhedlela. So umsebenzi wakuba nzima ngokuthi bebe beqhubeka besenza umsebenzi kodwa bebona into abantu ababancedisayo ababuya bebegula abancedisekanga uhlubo olukhona. And ayisibo bodwa, iZimbabwe yonke ikhala ngokufana nayo. Sithina uhulumende kabona ukuthi uyatshintsha sibula amapholisi. Kuyenale i-auction eyenziwayo amaviki onke ngabolwesibili. Imali idola leZimbabwe nxa uyiqathanisele leMelika lilo kuluza amandla ngeviki ngeviki. So kusegcina ukuthi lalapha bethembe khona ethi hayi uzabe elamandla okuba nazama ukunqanda ukuwa kumbe ukuphela kwamandla edola leZimbabwe sokumehlula. Nxa izisebenzi zingala mali kutho ukuthi lawo mabhizinisi laba lokunzima ngoba phela izisebenzi zofanele zihole imali ziyencedisa kumabhizinisi ngokuthenga but asifanele ukuthenga lezo nto ofanele zizithenge futhi lamabhizinisi lawa ayehlala phansi.
Yiziphi inhlelo elilazi sikhuluma kanje liyakhulumisana yini lohulumente?
Well, inhlelo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions esilazo siyakunanzela njalo sikuhlonipha ukuthi iLabor Act iyasivumela ukuthi sigoqelane lohulumende. Kuyikho ke ungananzelela thina njengenhlanganiso yezisebenzi sizimisele ukuba sikhulumisane lohulumende silayo iTNF iTriple Negotiating Forum ekhona iyesikhayela ukuthi izinto zonke lezi zixoxiswane kodwa silohlupho lokuthi silohulumende ongathi kafuna ukulalela izisebenzi wenza intando. Kuyabizwa kuleyana inkundla kuxoxiswane kanti kulento evunyelwanayo ingapasi. kwesikhathi zonke lezi ngese zixoxisana khona phana ziphumeleli kodwa yikho phela sinanzela sesibona kuseso sizalo kwenzakalayo lo kwenzakala emanesini sihlanje phana sikuthi ukuthi okhulumende engakudele engakuthathi kancane kuyagcina phose wonke umuntu oyisebenze semile engasasebenzi ngoba abantu sebefika esigabeni sokuthi hayi bo lo okhulumisana siyakubona kodwa khona ngathi hayi akusincedisi yikho abantu sebesithi hayi thina ongayisikufaki kuphi vele sifile kudala yikho abantu sebezihlala bengayi emsebenzi so okhulumende le ngozi yokuthi into likayikhangele masinya aphumele solution masinya ngoba angazaphuze ukuba nayibambise kuhle aphuze ukuthi ayenze intando yabantu ukuthi akhuphe imali yeZimbabwe afake imali eMelika siyakunika sihlo hlupho lokuthi iZimbabwe iyagcina isithezi khona kungasela umuntu emsebenzini ngokuthi abantu abasenelisa abalayo imali yokwemsebenzini abalayo imali yokuthi bathenga ukudla besemsebenzini abalayo imali yokuthi bancithe izimuli zabo abalayo imali yokuthi njalo benelise ukuthi bafundise abantu babo abalayo futhi imali naleyo ukuthi nca sokuthi omnye wagula angabe ebhadala ezibhedlela zabo ngahamba kumadokotela bafuna yona imali yemzini phezu kwalokho futhi umuntu kadese osehlezi laba esithi ngama-pensioners balohlupho olukhulu ngoba imali abayiholwa bavelayisa abancedisi abantu abasebenza iminyaka eminingi kodwa sebehawula ngathi nganazi basebenzi kodwa uhulumende khonapho sinazela uhulumende ofana nayo wathola insuzo enkulu kulabo bantu ngoba babebhadala phela imithelo leyo ama-tax uhulumende uhulumende wathuthuka wayaphambi ngenxa yemali kodwa ngasethi labo bantu sebakhohliwe sebaphatha kubi kasabahloniphi abantu bayadubeka imali abayitholayo naleyi eyomhlalaphansi ayibancedisi
Hello ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi yeZCTU kugatsha lwangentshonalanga elizwe esixoxelaye ecingweni ekobulawayo uhulumende uthi usakhulumisana labakhalale umsebenzi njalo uthi balihlekana ngoba inengi lilokhe lisemsebenzini lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ithi amazwi kamphathi ntambo wezisebenzi lempilakahle kazulu umnumzana Paul Mavima awukuthi kumele amatitshala amukele imizamo ayithathayo ukubaphathisa ngendlela ezitshiyeneyo ezibalisa ukubabhadalela abantwababo imali yama-school fees ayize i-ATUS ithi uhulumende kumele ananzelele ukuthi abaphili ngezithembiso nje kuphela uhulumende azikhulumayo engazifezi. Linhlanganiso ithi okuzaqeda udubo ukuthi amatitshala abhadalwe ngedola leMelika imali engamakhulu amahlanu $540 ngenyanga. Sixoxele isikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Salibonani balaleli baka Studio 7. Kuyasethusa nxa sisizwa omamvima esithi ababalisi babe lesineke ngekholo elincinci abalinikwayo. Okwakuqala umamvima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kazikholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo. Singabuyela emuva sike sanikeza uhulumende iqhinga lokuba ayehlepha. Kuna kokunye okwakugitshwe inzira masanga commission okwakukhulunywa ngokuthi uhulumende aqale into okuthiwa i-educational equalization fund okuzasetshenziswa imali evela kuma-mineral resources ukwenzela ukuthi senelise sililizwe ukuthola i-state funded education senelise sililizwe ukuthola imali eyeneleyo yokuholisa ababalisi usitshela ngomlando kahulumende we-service delivery sivele yona i-service delivery ingekho abantu kathesi bahambe emgwaqweni efileyo ungangena eHarare ungene kobulawayo angikhulume emakhaya abantu bahamba behlangana le doti yemaswirithi emadorobheni wonke abantu bahamba behlangana le ntengo yesinkwa engathengekiyo abantu sebanikezwa uzupho ayisibo bonke abantu abahambayo sinakani ukuthi uhulumende nxa ele mlando yezinto kahlale phansi ayenze ama-priorities sime ukuze ukuthi uthiwa uprezidenti nxa evakatha uqhatha ijeti thina sile eZimbabwe sime ukuze ukuba kulabantu abathi nxa betshontshe i-diamond betshontshe igolide bayayekelwa nje bebhodabhoda emgwaqweni kuthi abantu abangelacala njengo-Obert Masaraore bayefakwa eshukurup ngokunjalo thina sikhuluma siyi-ATUS lamhlanje usuku lwesi-4 sile stairway kodwa ngesimo esikhona i-stairway sethu sesingaqhubeka size siyefika mhlana sifikeze $540 omzukwana u-Obert ephuma eshukurup
kodwa uhulumende uthi akumelanga likhale kangako ngoba uyaliphathisa ngendlela ezitshiyeneyo ezibalisayo ngisaqalisa ukubhadalela abantwana benu imbadalo ze school fees. Lithini lina ngalokho?
Kumanje abantwana bababalisi bayaxotshwa ezikolo ngesikwelede. Uhulumende akangaphili ngokukhuluma amanga, kodwa kayenze okufunwa yizisebenzi. Izisebenzi zifuna $540. Ababalisi bafuna $540. Athi kubhadalelwa abantwana abathathu nguhulumende. Asisonkukhu esiholelwayo, siyafana lezikwele, kumele sidle esiziphandele khona.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ye-ATUS. Ukuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa sokubangele ukuthi abanye besabele ukuthi lomkhuhlane ungasabalala ufike eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngemva kokuhlola igazi lomuntu oleminyaka engamatshumi amathathu ohlala esigabeni seGauteng ufunyanwe elomkhuhlane lo okungokwakuqala esigabeni seSouthern Africa jikelele. Lomkhuhlane ubonakala ngezibonelo ezifana leze COVID-19, uqhuqho, ukukhwehlela, bese kusiba lezilonda ezinjengempunza eziphuma umzimba wonke. Lomkhuhlane uthelelwana ngokuthintana lomuntu olawo kumbe impahla yakhe. Kolunye udaba ukumiswa kwe-curfew eZimbabwe ngomvulo eyaqala kuqhamuka ubhubhane lwe-COVID-19 kumangalise abanye kade bengazi ukuthi i-curfew le ibilokhu vele isakhona. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Vanda.
I-curfew abantu abaningi bebengasakwa lokhu khona ngenxa yokuthi abantu besebesihambela nje bezenzela izinto sebekhohlwe ngokuthi kule curfew, kulo mgoqo lo we-curfew. Sasinanzelela ukuthi kumbe kungabe ngama-night clubs kumbe amabhawa abelokhu evulwa ngesikhathi okuyabe sekumele ukuthi ngabe sevaliwe ngenxa ye-curfew. Labantu ukuhamba kwabo belokhu behamba lasebusuku loba kade kule curfew. Yebo, kwezinye indawo bekusiba zintutshwane izimoto endaweni ezinengisingathi kumbe ufica izimoto ezintshane ezisuka koBulawayo sezisiya eHarare busuku kumbe nxa odlulala amanye amadolobho amancane kuyabe kungaselazimota. Ngathi khona ukhuyana nje i-COVID, umkhuba wokuthi vele sasile COVID kulo mgoqo iminyaka le mbili edluleyo kwenza abantu lakho batshintsha engathi ama-habits okuhamba kwabo lokudrayiva. Abantu abaningi vele besekusithi nxa kusihlwa iningi labantu leyo selifuna ukuba ngekhaya ezindlini ngenxa yokuthi sokwadevelopa engathi habit watshitsha izinto. Sokufanana nje njengezinto ezinjengemva lobi COVID, imigoqo ye-COVID sikhona bengasezananzelela ukuthi inani labantu lokhu lisehla eliba khona ezifeni ngenxa yokuthi kwayevele sokule mgoqo ukuthi inani libe lilutshwane.
Manje nxa sikhangele eminye imigoqo iyalandelwa yini efana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana, abantu belokhu besakulandela yini?
Ngingathi umgoqo lokhu ulandelwa abantu abaningi ilo kugqoka ama-mask ngoba izitolo eziningi lokhu zilama-sign okuthi oba na-mask. Kuyabe kuthexo ukuthi ufice umuntu engene ngalayo. Udubo luba khona ukuthi asagqoka ngendlela efaneleyo. Umuntu uyabe layo i-mask kodwa amakhala esegcekeni, ngakho kugcine kungancedi lutho. Siyananzelela njalo ukuthi ukugezisa izandla nxa umuntu engena ezolo kumbe engena endaweni ezigcwele abantu abaningi, lokhu kukhona. Kuyabe lokhu kukhona ama-sanitizer abe khona ukwenza ukuthi abantu bekwenze. Ikanti udubo solukhona iloliyano lokunikana ikhala i-spacing akusekho lokhuyana, abantu babeminyene isikhathi esiningi endaweni ezehlukeneyo. Kumbe ukugada izimoto ama-zoopco kumbe kuphakathi kwazo lezo zimoto amabhasi kumbe kusezitolo ema-supermarket. Siyananzelela ukuthi hhayi abantu abasakulandeli lokhu kangaka. Ngakho kuba yingozi ngoba nxa kuza kuba leyinye futhi i-wave COVID kusho ukuthi inga-affecta abantu abaningi ngesikhathi esifitshane kakhulu. Kodwa thina into lokhu siyenzayo ukukhuthaza abantu ukuthi abangavaccinate behambe beyehlatshwa njalo lokuthi abantu belandelele yonke leyo imlayo ikakhulu emachurch ukuthi kube into esilandelayo kube into esinazelelayo ukwenzela ukuthi singathelelani nomkhuhlane weCovid.
Hello ke ngumfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi iqembu leHighlanders lele Dynamos atholakale elecala lokwehluleka ukukhuza abalandeli bawo emdlalweni owenzelwa enkundleni yeBarberfield ngenyanga edluleyo. IHighlanders ihlawuliswe amadola azinkulungwane ezinhlanu $5,000 kuthi iDynamos yona yahlawuliswa amadola inkulungwane eziyisikhombisa lanhlanu $7,500. Umsakazo weZBC unodaba lokuthi amalanga okhetho lwama-by-elections esigabeni seManyame eChipinge asefazakala azayenziwa lolu khetho luzenziwa ngomgqibelo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani basakazi bethabahle, linjani basakazi bethabahle. Hayi, namhlanje ngidinze ngokunye basakazi okhulumayo ngelethu Ndlovu eseJohannesburg ekhaya kodwa ngibuya eKZN St Joseph. Mina ngimangala kulabo engibazwa bekhuluma kuStudio 7 bethi umbuso wezani wemuhle impela. Kodwa kulo mbuso wakwabamuhle impela ilizwe lingalamali, abantwana sifundisa nzima. Yazi nje yonke into yakhona nje yonke impilo yakhona yonke inzima kodwa kuthiwa sithule nje sithi konke kurayithi. Kanti laba bathi kurayithi batsho bephila kuphi umhlaba ongaphila abanye abantu? Angazi impela. Hayi basakazi, mina kulokhu ke hayi angazi, maybe kulabantu esafanele ukuthi siyobaphalazisa.
Ngibingelele msakazi kaStudio 7, ngithi lejani lonke basakazi bakaStudio 7. Hawu, okhulumayo uGodlwayo Mahlaba ayithwale. Ngazi khona la kuGodlwayo eceleni kwaleyana intaba leyana engusijubo okhulumayo. Nilombuzo lapha basakazi labalalelo, ngabe uqondane lalo bawubani lo mbuzo? Umbuzo wami ume kanje msakazi, kambe labo abalandeli noma ngithi abakhulumeli bezana uPF, indlela abangabe phethe ngayo ilizwe, ngabe yimi engiphethe ngaleyo ndlela bezovuma na ukuthi iqhubeke lokho engiphethe kanjalo? Bela sesiyeqiniswe na hayi qiniso, akusiyo indlela yokuphatha le ilizwe elinge amali, abantu abasokola kangaka bahlupheke kanje? Hayi khona, akube ngenye indlela. Ngiyabonga sana.
Studio 7 sanibonani, livuka njani labalaleli? Ye, yabe ngisacela ukuthi ngime nalo baba othi yena unkomo wathengisa ilizwe. Uqinisile ubaba lo othi khona unkomo wathengisa ilizwe. Unkomo kahle kahle wasithengisa thina la komthwakazi sikakhulu. Ngokuthi yena wathi ma esebona ukuthi sesiphelile nya, esebona ukuthi sesiphelile asisekho, waseqala ukuthi akubanjani. Why engathanga khona kubanjanwe singakapheli? Why engathanga khona kubanjanwe singakapheli? Ngoba waqala walinda saphela wasesithi akubanjani. Singekho izanwe sibambana nobani ngoba? So unkomo hayi mina hayi kwela miside vele ngiyajo nami ukuthi wasithengisa. Siphakathi kobuzimo obungaka, umqondisi uzama ukulungisa lapho kwawonwa khona ngunkomo. Umqondisi ulungisa khona lokhu ukuthi unkomo wayesijiya vele wasijiya, kanti kanti unkomo wasijiya edakeni. Umqondisi manje uzama ukuthi alungise khona lokho, sibe yisizwe thina esizimele thina sodwa. Unkomo kuba kungashongo ukuthi khona kuyukuthi khona unkomo wayengathanga khona yena umfuna ukuthatha konke, kuba zizanga saphela ngaleya ndlela. And mina kuba kuyikuthi ngangingumuntu owayengumuntu owayenamandla njengonkomo, ukuthi khona yimi engangiphethe endabeni yamazibra. Ngangeke ngivume ukuphila abantu bami abezibra baphela ngaleya ndlela. Ngangizothi kungcono lami ngife ngife labo abantu abambeza kodwa unkomo wasalephila esesithengisile hayi asazi madoda ukuthi siya kuphi ngalelizwe leli kodwa umqondisi ukhona sisazolinda sibone ukuthi umqondisi uzositshiya kuphi ngokuthi umqondisi yena uvuselela lokho kwawonwa ngunkomo.
Hey, salibonani, salibonani bantu baka Studio 7 okhulumayo ngundebele wasecholosho bakithi. Hayi kunzima kodwa kithi ngibiphi ngelela nje kusene bakithi ngazi laphele khona kunabo umntungamili kuthi kuyisikhathi bani njengamanje kule ndoda ebikhuluma laphana ngendaba zasekhulumise edinga khona le sithi abantu besisi bagoqa izandla. Hayi ukwenzakala kulona umhlobo wakithi eZimbabwe asazi ukuthi yini umuntu mayeza athi abantu bagoqa izandla abafuna ukuthi benqeli beni beyasebenza amathuba omsebenzi imisebenzi zikhona bayivusile imisebenzi yakhona ikuphi kwendawo ikuphi kwendawo uhulumende we-dispersing law uyalokhuza uyavula amathuba omsebenzi uyezinto eziningi mina ngiphumela laphana ma kusibali 10 off yaselokuzini inyama endlovu ngehla kula laphana umgwaqo kwavele sukwafa lokho kokuthiwa imifa lomunye umuntu sokwaphela du uhamba ngamagahlagahla uzuzwe efika etsholotsho uphuma itsholotsho ungena amakhaya vele kufana nje uze umuntu ekhuluma kanje hayi abasutha bayajabula shem bayajabula laba ababhadalwa abadlawa bezana kodwa umuntu uyakhuluma kunje umntana kulale tshazwa amakhaza khona ngapha egoli elale emkhukhweni elale egijima egijinyiswa amapholisi hayi kunzima kwelakithi bakithi.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke ngiyanibingelela ngithi philani ngenkosi kube senduduza abalandeli bonke be-CCC hayi asikhulekele nini ujob sikhala lo sithole bazaphuma hayi vele yizani izani njalo kanti yatshela okokwenza ikhoti yatshela okokwenza amapholisi yatshela okokwenza labo gadi so bayenza okwabo otherwise engcethi oba bagcinile bayakwazi bafuna ukwenza nto izani yabulala ungeke uyi-trust 100% bakwazi ababagcinele khona kuthiwe bavuse umsinde nensinde kwangukhona khona ngale khona lapho abantu abavuse umsindo ngu-MP wezanu PF babe defender hayi zanu PF ankulunkulu ubhekile i-one day yamangala nje okuthi akwashela abamsaka nxa ezakhuluma ethi ibhinga sethuthukile upresident seyithuthukile kule ndawo efenjengebhinga kathesi ukusuka e-21 khwampane usemaleria 21 kilometers akula moto ubusuka ekhwampane enkenkando usemanyande ekliniki kuhambe uze ukhale vele ohelelwayo kahambe ogula sirias kahambe kuphila abalezi nqola zabo kuphila ongenanqola vele uyafela endleleni kukhathana kakhulu izikolo zangikhona ezotshani ungafika umoya sabungunzani siyathatha izindlu susele kashiyana le abantwana bafundela phandle vele umntwana grade 0 uqalise selama-10 years ngoba ukhatshana bendawo izikolo zikhatshana akula ndawo efenjengebhinga yikulala ubona ibhinga vele ngeye-opposition ungaze kufikeni ungaze ufikeni ibhinga ungaze uyirobhe ngezwisi ungaze ulethe inkalakata imali ibhinga vele kayiphumi ku-CCC vele ibhinga nge-CCC ngoba iyakwazi vele ukuthi i-ZANU PF iyenze into ngiyamangala ukuthi i-ZANU PF yikuthi vele ilandelwa ngabantu abanamanga too much njengama doda angikhona tuma jamanga ngebanjani vele labafazi bangikhona bebayekela beqamba amanga emsakazweni amadoda okutshaywa imilomo la ethuli akhuluma amanga ogawulela abayisimanga otshuma isimanga yosupport izanu p f akhame 2023 sikhathele ngezanu okwehlula lani bogawule vele okwenza libe kuzanu p f yikwesaba ukubotshwa kuphela busele labenzayo otherwise lani izanu p f alisayifuni ngiyabona.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalandeli bonke nje jikelele obabingelela ngunkomo esefoswana ngizwa ubuhlungunyana namhlanje made ngisizwa omunye ulilunga noma lebandla lezanu p f okade kuthiwa yisiphathamandla usendaweni yebhinga akade kukhuluma ebonga izanu p f ukuthi ilibandla kumbe elikhombisa lile nhlelo ezinhle kakhulu into osuke ikhohlwe lwani ubaba ngukuthi engabala abantu abasengadini yabo leyade kukhuluma ngakhona labo ukuthi bangabantu abalimayo ebesebala abantu basezimbabwe ukuthi bangaki bangaka abantu abafayo bedliwa zingwenya emanzini bangaka abantu abahlukunyezwayo abantu besifazana berejwa bejampu ucingo bayebetshaywa amagumaguma bebethathela
zimpahla bebalekela umbuso weZANU-PF yena azokhuluma kamnandi kumbe qhenye iZANU-PF ukuthi iZANU-PF iyenza ubuhle ilenhlelo ezinhle ezenza ukuthi kube lemisasa bangaka abantu bebhinga abagcwele emazwe ezindaweni abagcwele lupane abagcwele etsholothi bezama ukudinga umsebenzi ukuthi bekwanze ukuziphilisa omunye umuntu uyasuka nje phuphe into engelasidinga ukuthi ngabe uyayikhuluma abantu bebaningi behlupheka phandle iZANU-PF mfowethu sifuna ukukutshela bemfisa ukuthi nga umeseji lo uyafika ezindlebeni zakho iZANU-PF kayila ikusasa lethu iZANU-PF kayila kusasa kayila mpilo enhle ngezinye indlela zamunje ethi bonke abantu abasedinga bafundele ukulima into abayeza yenza ukulima kuphela lokusebenza nzima kayisiyo qiniso zami kulitsho thina sifuna ikusasa sifuna iZimbabwe yethu entsha yikho silwisa ukuthi nga kungangena omunye uhulumende ukuphuma iZANU-PF ngenxa sifihlulekile 40 years izama sokwehlulekile ayikwanisi lutho iminingi iminyaka sesifunda ukuke kungena abanye ingxenye singathole ikusasa elingcono siyabonga kakhulu
lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke njengoba lamhlanje kungolwesihlanu ke ngithe ngidedele emuva ngilitshiye ezandleni zika Ezra Chisas Manda.
Umdumo wereggae kuthiwa ngumdumo wamakhosi. Umculi esilaye uzosihlakaza ngawo lomculo. Yekathizwe imbali yakhe.
Igama lami ngingu-Itai Bokosha umfoka Dube ngizalelwe konapho koBulawayo empilo lapha ngikhulele eMakhokhova. Ngingafunda ePinga ngalomama wami vele kwengumuntu ongumbalisi. So mina ngifunda ePinga ngafunda lamanye ama primary nje ama activities ngoba lo utshintsha mina ngikhulele komama vele ngumuntu komama. Ibizo lokucula ngingu-Man Ike. Mimi ni sicho man of sweet vibes.
Well, again,
Umanmake wahlala naye eRare lapha qala ukufundela ukucula bamfaka la kuband
bend yethu ayi Black Duke ngayithathwa ngumusisi owaye ngumhlala next owaye ngumPlax Days Marine yeah so inkola lapha ngaqasa kwa 1997 but mina umculo wami yireggae mina ngiyenza ireggae ngiqala ukurekoda lo Joma Seko ngiyasebenza lo Joma Seko ubuthi uJay Zumarabini yeah siloku hlangana yile ndile lapha
never cross me out my condena la no je va como don que aquí me good nap janda baby je me toca pues no de perfecti me quiero one of identity me dice la body mucho negativity va por la teoría uri blessing my your sweetness and sunshine
uma nice njengoba ningabaculi ukhona bamthintayo ukuthi la yacula
ongenza ngathanda ukuhlabela ngaba inspired ukuthi ngihlabele ngu Lucky Dube ukuqalisa u Lucky Dube ayi music yakhe imculo yakhe vele ayintinda reggae lobo mali ya do lokale khona banga ngizolalela nje abanye lawo umdlalo lafuma majevana omtukudzi yomdlalo wamafumo laba but ya Lucky Dube umuntu angenza ngazwa ngifuna ukuhlabela sibili ukuthi ya ngazwa ngisithi lokhu ngiyakwenza lokhu
siyabonga Ezra ebe lo man aitsa besitha ke uhlelo lumnandi esivesilubela ke lohlelo lothulwa lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe kusasa ngo 7:30.